Endabeni zethu lamhlanje kubika ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa usefikile eZimbabwe ukuzethatha isikhundla sikamongameli esithiwe ngumnumzana Robert Mugabe. Kambe ngobani abazaphiwa izikhundla zabasekeli ababili bakamongameli? Amabandla ezenkonzo akhulekela ilizwe leZimbabwe. Kuqhubekela phambili ukubhalisa kugwalo lokuvota kukhetho oluzayo loba kule kuxokozela eZimbabwe. Ku Live Talk lamhla kuhlelo lwezalane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa labo ngokwenzakala eZimbabwe. Thumelani imilayezo lenu ku WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.